Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazo muhle kumagumbi amane lapho elingali khona olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 10 Fufu 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Situation is very dire. As you can see, other wards have actually been literally closed down because of the dire situation. And people are not coming because they realize that they are not getting the relief and the medication and even the attention.
Umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelela izibhedlela zeHarare.
Kede silezikhalazo zokuthi asilazindlu, asilalendi, emabhenki kasitholi imali, masisiyadinga imali, lalapho kuqhatshwa khona asihlonitshwa, kabafuni ukusiqhatsha, amaoveti akula lapha nje vele abasenza njengabantu.
Abesifazane abalwa impi yenkululeko bahlangane lomkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa kobulawayo bamethulela izikhalazo zabo. Umthethwandaba weLabour Court obuthonisa udaba lwabodokotela abakhalala umsebenzi ngemva kokumangalelwa ngumqatshi ukuthi benza lokhu okungekho emthethweni awuthathanga sinqumo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele izibhedlela zeHarare Hospital leParirenyathwa lamhlanje ngenhloso yokuzibonela ngawakhe amehlo isimo esisezibhedlela ngesikhathi odokotela bekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo elincane abalitholayo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UChamisa wabephekezelwa ngezinye iziphathamandla zebandla le-MDC uqale ngokuya esibhedlela seHarare Hospital lapho abathole izigulane zingela obakhangelayo amanye amawadi evaliwe. Ekhuluma lentathela izindaba esibhedlela lesi uChamisa uthe kulusizi ukuthi isibhedlela esikhulu kanje sesikusime esibi kangaka.
Situation is very dire, but so we are going to be giving an assessment.
Simo esilapha sibi kakhulu. Sizalinika umbono wethu njengoba libona sisafuna ukuhlolisisa ezinye indawo. Njengoba libona amanye amawadi avaliwe ngenxa yesimo esikhoyo. Abantu abazanga ngoba bananzelele ukuthi abanikezwa usizo abaludingayo. Akusikho simo esihle esizibona lapha.
Yes, we are still assessing, but it's not a good situation at all.
Isikhulumeli sehofisi kaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uchasisa ngohambo lwabo namhlanje lokuthela izibhedlela zikahulumende eHarare.
Namhla uPresident Nelson Chamisa uthole isibhedlela seHarare Hospital sivaliwe, sakhiwe izivalo, sona siyisibhedlela esithunyezelwa abantu bevelilizwe lonke. UPresident ukhangela lokhu ukuthi abone ukuthi umumo welizwe unjani, lo mkhonome lokuthi iZimbabwe ilesibangisida okungakanani ilokhu isenelisa ukuzinakekela.
Ekufikeni kukaChamisa lequla lakhe eHarare Hospital, umqondisi walesi sibhedlela uke wazama ukumalisa ukungena esithi ubengazisanga uhambo lolu. Okusolwe nguSibanda ethi leli ngelinye lamaqhinga kahulumende okuphazamisa ukusebenza komkhokheli we-MDC.
Wena sibona kuyikusebenza kukahulumende wobudlwangudlwangu owezanupf ukuthi ufuna ukuvala ukuthi iqiniso lingazakala ebantwini. Manje nxa uPresident Chamisa efika iqiniso liyaphuma.
Loba nje abanye besekela ukwenziwa nguChamisa besithi kuveza ukuthi umkhokheli olozwelo ezinye ingcwethu ezigcubunayo zombusazwe zithi leli liqhinga lokuthi yena abonakala ngathi ungcono kulomongameli Emmerson Mnangagwa. Enyale ngcwethi elomqondo onje ngumnumzana Tshenisani Ntungagwa.
Ukuxokozela kwabodokotela lokho kubona kwami kuyakhangeleka, kuyahlonipheka, akwaze kwenzakale. Kodwa-ke iy'nkhokeli zepolitiki mase zingena isikhathi sesiphela sokunje bebengacabanganga kuhle. Lokhu kwakumele kukhulunywe, ukuxokozela lokhu saqala iy'nkhokeli ezinjengabo uChamisa labo beqoka izizandla. Kodwa kathesi akusela lutho sokukwenzakala kwezinto. Mina ngikuthatha ngale
sibhedlela.
Esuka eHarare Hospital uChamisa lequla lakhe waye kwethekela esibhedlela yasePharanyathwa lapho afike wakhulekela ezinye zezigulane kungela kukhahlamezwa loba ukwalisa ukungena njengalokho okwenzakale eGomo. Umuma ezibhedlela zombili lokho uqhubekela phambili usiba mubi. Namhlanje odokotela bafikisa inyanga lensuku ezimbalwa bekhalala umsebenzi. Bemba phansi besithi sizafika insuku ezilikhulu bengaye emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zabo zeholo lokunye. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Umthethwandaba weLabor Court obuthonisa udaba lwabodokotela abakhalala umsebenzi ngemva kokumangalelwa ngumqatshi ukuthi benza lokho okungekho emthethweni awuphumanga lesinqumo. Uhulumende wethule izizathu zokuhambisa lolu daba emthethwandaba kulandela isinqumo somthethwandaba lo esokuthi kwakungaphumi sobala ukuthi uhulumende ufuna kwenziweni ngabodokotela abakhalala umsebenzi. Udokotela Masimbandoro, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi igqwetha labo umnumzana Doug Coltart utshele umthethwandaba ukuthi lokhu zingacaci izizathu zokuthi uhulumende uhambiselani udaba lolu emthethwandaba. UColtart uthi odokotela abakhalalanga msebenzi kodwa bayehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi abalitholayo elingaseneli indleko yokuhlawulela ukugada imota ezithwala uzulu kumbe ukuthela amafutha ezimoteni zabo. Kodwa abamele uhulumende bathe odokotela kumele babuyele emsebenzini ngoba abakwenzayo akukho emthethweni. Bathi uhulumende ulakho ukukhangela izikhalazo zabo besemsebenzini hathi bezihlalele ezindlini zabo. Odokotela abasathuthukayo lalabo asebehlale isikhathi eside besebenza ezibhedlela zikahulumende bakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Abesifazane abalwa impi yenkululeko bahlangane lomkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa bemethulela izikhalazo zabo kobulawayo. Okumqoka ukuphume kulomhlangano ukuthi imali yempentsheni abayithola ngenyanga kayiseneli. Unkosikazi Mnangagwa ubakhuthaze ukuthi basungule imisebenzi yezandla lamabhizimusi amancane okungabalethela inzuzo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abalwa impi yenkululeko abesifazane baveze ukujabula lapho behlangana lonkosikazi Auxillia Mnangagwa bethi lokhu kuveza ukuthi uhlezi ebacabanga. Unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze amaqhawekazi lawa ukuthi babumbe amaqembu emisebenzi yezandla bengameleli ukuqhatshwa.
Mabasathina umnike ekhozina kusina.
Imisebenzi asila elizweni ngalesi sikhathi kodwa sesisenza ukuthi sibone ukuthi singaziphilisa njani. Imisebenzi eminingi sesisenza ukuthi sibone ukuthi esingakubamba siliqembu ukuthi siphile yikuphi esingakwenza sincedisane. Ngakho lokho mina ngifuna ukubona omama bengena ngamahlekana hlekana emisebenzini yezandla lifundisana lodwa likhokhelwa yilabo abalolwazi.
Unkosikazi Sizalobuhle Dube omunye wabalwa impi yenkululeko uthi abala lutho olungolwabo njalo abahlonishwa endaweni eziningi.
Kede silezikhalazo zokuthi asilazindlu
asila lendi emabhenki kasitholi imali masisiyadinga imali lalapho ukuqhatshwa khona asihlonitshwa kabafuna ukusiqhatsha amaoveti akula lapha nje vele abasenza njengabantu indawo zonke nje basithathela phansi lokuthi khona imali esiholayo incane ayikwanisi ukuthenga uyangavele besifakela imali encane following day babe khuphule zonke izinto ezitolo babe kweza ama prize so kuyangwasela into singakwanisi ukuyithenga ngaleyo mali.
Unkosikazi Sihle Zondo umfelokazi uthi bafisa ukuthola uncedo lwemali yokusungula imisebenzi yezandla.
Izikhalazo zethu ngezokuthi sincediswe kuma project esiyabe siwayenza ikwebe sikufuna ngoba kathesa ukuthi ubhadalela abantwana esikolo uyabe ustruggle as a widow nakodwa imali yangkhona iyabe ingakwani kuya kuthi rent ngiyaloja indoda yanjiya ngingela indlu ethi thina izikole town ziyadura ekhaya ungaze uthi wena usufuna ukuyalima akulazulu. So into ebesikhala ngayo kakhulu yiwa ama-project ona la njengokwenza amafutha amanye kuyabe kuyikhona kokufuya imbuzi lokuthi asincedise ngemali i-capital kakhulu.
Unkosikazi Nomathemba Chabalala uthi lokhe belinde ukuthi amaphepha abo akhangelwe ukuze babonakale ukuthi babesempini yempela bathole labo inhlawulo.
Sicela ke kumama ukuthi singabantwa bakhe siloke sasuka ekusebenzeni asikavedwa besicela ukuthi ngani umama angasikhuthazela ubaba basidingela abantu abasivetayo lathi ukuze lathi sigcwaliseke ngoba kwakhathesi singakavedwa kunzima.
Unkosikazi Mnangagwa uhle wathatha leli thuba lokukhuthaza amaqhawekazi la ukuthi aphatheke kuhlelo lokutshengisela ukusola izijeziso zenotho ezetheswa ilizwe oluzaqhutshwa mhla ka-25 yona le inyanga esithi yizo eziphazamisa intuthuko eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi utshele umhlangano weGlobal Fund eFrance lamhla ukuthi eZimbabwe lidinga ubudlelwano lamanye amazwe kanye lezinye inhlanganiso ukuthi liqinise inhlelo zempila kahle kakhulu ezokuhlola abantu imikhuhlane ehlukeneyo kuseselesikhathi. Umhlangano lo osungulwe izolo ngokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane woqhuqo ufuba kanye legcikwane le-HIV elibangela umkhuhlane wengculaza. Umongameli weFrance umnumzana Emmanuel Macron onguye obekhokhela lomhlangano obikwa ethele eZimbabwe liqhuba kuhle inhlelo zokulwisana lemikhuhlane le. Umongameli Mnangagwa uthembise ukuthi leZimbabwe lizafaka imali eyisigidi esisodwa esikhwameni seGlobal Fund. Lokhu kunconywe ngabalwela amalungelo oluntu abaphila legcikwane le-HIV abagoqela umnumzana Sipho Mahlangu otshele iStudio 7 ukuthi kuyaphathisa kakhulu nxa imali isabelwa amazwe athuthukayo ngoba leZimbabwe lizathola usizo oluthe xaxa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Walter Sununguli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
IZimbabwe yona ukuthi kuyilizwe lilama-resources amaningi kangaka ukuthi libe lilokhu ligcizelela ukuthi lona lifuna ukuthi lixhaswe ngaleyo ndlela. Kubonisa kakhulu kwesileka kwelizwe leZimbabwe ukuthi lisebenzise esingathi ilothwalo. Ukuphila nje ngokucela ngokuphiwa lela kanti lile mali yalo kufanele ukuthi ngabe iyasebenza. Ukuthi kuthiwa liqhuba kahle asikwazi ukuthi bona abe-Global Fund babheka ziphi inezo ezalizicepha abazibhekileyo ukuthi babone ukuthi khona ilizwe leZimbabwe liqhuba kahle. Esikwaziyo ukuthi abantu beZimbabwe bayafa insuku zonke ezibhedlela. Esikwaziyo ukuthi emtholampilo akutholampilo etholakalayo. Esikwaziyo ukuthi odokotela siphuma manje sokuphele inyanga bengasebenzi. Esikwaziyo ukuthi abantwana bayafa njalo nje bezalwa ezibhedlela zaseZimbabwe. So ukuthi liqhuba kahle babona nje ukuthi baphepheni esingathi thina inombolo zabo singazi ukuthi balithenga kanjani ngoba esikwaziyo ukuthi ilizwe laseZimbabwe ngendlela eliyo abantu abaningi vele bayagcina behamba So asikwazi ukuthi bakhuluma ngelethi live laseZimbabwe liyenza kahle ngihlele zinhlala kahle babheke kuphi babheke ziphi ilebhu zempilo ngoba yazi ukuthi abantu bafakuzezenzindawo.
Utshelele umhlangano umongameli Mnangagwa ukuthi eleZimbabwe lifuna uncedo lokusebenzelana lamanye amazwe lezinye inhlanganiso ukuthuthukisa ezempila kahle. Ubona ingani uza kuthola yini lokho?
Siyazi ukuthi kwehluleka ukusebenza labantu baseZimbabwe. Angasebenza njani labantu abavela kwamanye amazwe? Esehluleka ukukhuluma labantu baseZimbabwe ukuthi balungise inhlelo zokuthilisana kweZimbabwe. Nga izibe ekilisile, kakalo yahlale phansi labantwana baseZimbabwe balungise ilizwe, akhulume okuzanceda ukuthi izibhedlela zaseZimbabwe zisebenze ngendlela ezasebenza ngayo. Okwamanje singahamba izibhedlela nje kungebile vele akungeneki izibhedlela.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane, ingcwethi yecubungula izombusazwe obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk lamhlanje ke silohlelo lwabomama asihluzeni bomama. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia ubikwa esekela ibutho lakwele Turkey lapho lihlasela ele Syria. Kodwa ubikwa engasekeli umqondo wokuba abakwele Turkey bahle bahluthune umbuso ngenyakatho yeSyria. Umbiko omanyana wezokholo oweZimbabwe Head of Christian Denominations ukuthi kumele kubunjwe uhulumende omanyano njalo ukhetho lungenziwa kuminyaka isikhombisa elandelayo uqhubeka udala inkulumo emphakathini. Abanye abamabandla aphikisayo bathi linyathelo elihle leli ngoba lizenza kube lokukhumisana umlotha ngaleso sikhathi kungelakhetho. Kodwa abanye ngabathi leli nyathelo alilunganga ngoba lizenza umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke lokhu ebusa engaphikiswanga kodwa yena esehluleka umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda endawonye lengcwethi yecubungula izombusazwe womnumzana Bekezela Madumafuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Indaba yabo ngiyayizwa ise only the noble idea civic but i problem ekhona I think mina it's now a question of the timing ye lokuzeni yabo le into le isayikhuluma wonke umuntu eZimbabwe wayifisa wayikhuluma ekuphumeni kwaMgabe ngo-2017 sonke sasizimisele ukuthi no ilizwe lime ke sifake nabanye abantu abaneutral awaso zanu PF ngaso MTC and abantu babethi hayi vini 3 years vini 2 years ke kuqale kulungisilizwe at that time kusaxokozela kuqalise ukuthi kume ukuvota baku ignore konke khona lokho abantu abezanu bacanti bazangena ama election MTC yacabanga izawena so akulawo umuntu akuthatha serious ukuthi kwenzwe arrangement njengayena le khathesi sokunje ama election aseyini izanu winile constitutionally kakusoze kuvume bakuze kuvuma ngabe busa besehluleka ukubusa ngakucace ukuthi bayehluleka ukubusa ngabe phuma bephume i-resign izani ithishina siyehlulekile uMnangagwa athi ukuthi siyehlulekile then we take it from there but not ukuthi kube i-arrangement esibayenzela yona kuthi city hayi sesiliyenzela ukuthi ngoba they will never agree to that and the constitutional akusoze kuvume vele so it's a question of the timing yangkhona khathesa hayi ngitsho vele kayisavumi ngitsho
hayi kuyezwakala wena ke umfundisi Simanda wena uthini ngalokhu okukhulunywa ngumnumzana Fuzwayo?
Ufuzwa uqondile kakhulu. Ngibingathanda nje ukuthi ngicuzelele ukuthi imizwe leli lalwelwa ngabantu bahamba balwela inkululeko endokunye kwezinto kwalelwayo salwela universal suffrage akuthiwa lilungele lokuvota the right to vote so nxa abafundisi sebesithi bona kasuspendenini i right to vote batho ngezindlela ngamazwi acathile ukuthi asuspendenini i constitution ngoba njengoba ufuzwa esitho siyabe si suspenda uhulumende sisima ama elections sinephezukwani ngoba isisekelo sombuso welizwe asitho lokuthi kungaba kungaba sithi they shall be ngezindlela akuphikiseki kumele kube lama elokhetho olenziwayo regular elections every 5 years. So nxa abafundisi bona sebuya lombono wabo lo okhanya ngani umuhle kodwa thina abanye sicabangela ukuthi bona isikhathi sangkhona i-timing yangkhona i-wrong njengoba ufuzwa esitsho kanti njalo mina ngiphinda kuhambe deeper ngithi le motive yakhona i-wrong.
Mnumzana Fuzwayo, lokho kukhulunywa ngabezisonto bathi bona isikhathi lesi ese-7 years kuyaba kukhunyiswana umlotha. Awuboni na ukuthi kuyaba kulicebo elihle kakhulu nxa sikhangela ukubana ilizwe okwakathesi lilokufuthelana.
Ukukhulisana umlotha kwangikhona okwamaqini mina nxa ngudinga ngiyazibuza ukuthi yiwuphi osomele ukukhulisane namuhla. Umgabe wabulala abantu wabaqeda ngo-87 waphonga ukudlulisa izinto wangithatha izafo wayefaka kuye kwaqhubeka kunjalo azange ke kube imenye imezela ukuthi ake kukhulisana umlotha yikho lapho inhliziyo zabantu ezazifutha khona kakhulu khathesi umlotha ofuna ukukhunyiswana ngokuthini ngokuthi i-MDC lezanu ziyaphikisana ukuthi iyawinayo yiphi yadliwayo yiphi i-decision yokuthi kungena abantu ukubusa ithathwa yithi thina esivotayo nxa izanu isithi siyehlulekile ayiphume ingasebenzisa abafundisi ngoba bathe sebafuna ukwenza ukuthi siqhubeke eziyi 7 years silomnangazo yi-direction abafuna ukuyitsho ngoba kasozavuma ukuphuma. So umlotha mina ngithi ufuna ukukhunyiswa kwamaqini ngiyawudinga ukuthi yikuphi ilizwe kalifuna ukukhunyisa umlotha leli lifuna ukwakhiwa and ukwakhiwa kwangikhona kufuna abakhokheli abatsha abantu abaqotho abaza kwakhilize lizwe leli kalifanga liyavuka nje kwathu kungangena abantu abakwazi ukulibusa.
Umfundisi Simanda, wena manje uthini nxa sikhangele khonoko ukubana abantu bathi isikhathi sona lesi sibe ngesokukhumisana umlotha?
Okokuqala kumele sizibuze ukuthi umlilo wakhona odalelwe umlotha osekumele ukukhunyiswane uvela ngaphi njalo uba sengubani kutheni ngesihlangu wesihlahlabani lingakhumisana umlotha likhumisana umlotha womhlonhlo lisubuka imilomo lonke abazi isintu bangizwa ukuthi ngithini njengomfuzo yesitsho yiwuphi umlotha omele ukukhunyiswane ukuthi uChamisa wadliwa kodwa yena uthi yena akadliwanga nokuthi umnankagudi wawina kodwa uChamisa uthi kawinanga yikho sokumele ukukhumisana nomlotha abafundisi labo babengathi ngo-1987 abantu bakithi bebulawa njengempukane yindaba bengazange bathi kakukhulisane umlotha ngaleso sikhathi. So akula sizathu ngabantu nje abafuna labo ukuthi kuthiwe bake bazame ulutho oluthile kodwa kakula basis okuyinto kwakhona. Lami ngingumfundisi njengomfundisi kwisikhathi sakhona sidlulile basiyekelile ngo-2017 sesixotha umgabe njengomfuzo wethile bekuyisikhathi futhi sokuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane umlotha batsho ukuthi ilizwe silakhasi siyaphambili silakha njani kodwa abantu bayekela khona lokho bona sabona laba ngathi sebethi umnankagwa kakhulu ngala sikhundla uilegitimate yibo abahamba bathenga amasudu amatsha sababona kunamavidiyo kunamapikitsha uChamisa uthangirayo wavuka esibhedlela e-South Africa wabuya ukuzocongratulate umnankagwa oqeda ukutsha ikhulu.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda obexoxa indawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo. Izakhamizi zePlumtree eMangwele bulilima zibhekane lodubo lokungenelisi ukuthenga inhlanyelo yokulima lomfundiso ulandela ukungani kahle kwezulu ngomnyaka odluleyo. Ukuqansa kwembadalo yentengo yenhlanyelo lempahla yokulimisa emavinkilini elizweni lonke jikelele sekuthiye iningi lingazi ukuthi libambe ngapi. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeMangwe lebulilima zithi olwalonyaka udubo lokusilela kwenhlanyelo lomfundiso luphambili kulandela ukungani kuhle kwezulu nyakenye kanye lohulumende okhanya elokhu ezithulele edabeni lokubatholisa okokulimisa njengeminyakeni. Unkosikazi Modi Ncube ophuma endiweni village uchasisa kabanzi ngesimo sokusilela kwenhlanyelo lamanzi.
Akusela manzi, amadamu asecitshile, inkomo sesibharela, isimo sesisibi kakhulu, inkompela imbuzi sezisi akusela tjani, nokudla kakusekho, imbuzi sezidle onhlaba, imbuzi zihlala zibe ziqongile kube sezisifa lazo ngokudla inhlaba ezinganathi amanzi, ndokube lawona lamanzanyana owatholile emgodini usubuzinathisa kodwa zingayeneli, bomo sezisifa imbuzi, labo madongi zihliza every day. Asazi phela ukuthi inhlanyelo sizayithola lo nyaka, konke labo fertilizer kunje lezulu sikhandele lezulu ukuthi kumbelizana, ngoba ifertilizer ma singayiphiwa.
Unkosikazi Lilian Macebo osuka Embakwe ku-Ward 13 uthi imigodi yamanzi isitshile.
Hayi, amanzi kawakho, lezifuyo sezitshona edakeni phakathi kwamanzi, njalo lathi amanzi okunatha imigodi eminingi ayisela manzi, izibhorane eziningi asela manzi ezisitshile. Besicela ukuthi mbe nxa kusenzakala basincedise la ngezibhorane, bahambe befake izibhorane lapha nalapha, njalo le damu ukuthi sibe le damu elibamba amanzi.
Umsekeli kamphathintambo obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro uthi abalimi bazatholiswa inhlanyelo lomfundiso ngamabhanga.
The assignment basically is to fine tune inputs program for our farmers.
Ngokuhulumende uphakathi kokukhulumisana lamabhanga kulungiswa udaba lokutholisa abalimi inhlanyelo lomfundiso. Lonyaka amabhanga yiwo azanceda abalimi, ngakho siphakathi kokulungisisa okumele abalimi babe lakho lapho besiyadinga usizo lwenhlanyelo lomfundiso emabhanga. Umphathintambo uShiri nguye oqondisa lolu hlelo.
Banks to get the inputs.
Abalimi abasemaphandleni labazimeleyo abakatholi inhlanyelo njengeminyakeni, uhulumende esithi uphakathi kokukhulumisana lamabhanga ngohlelo lwalonyaka osekuchiye iningi labantu lingela themba lokuba bazalima, ngoba intengo yomfundiso lenhlanyelo iqansile emavinkilini. Ngimele iStudio 7 ngisePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
KwaZulu ingoma ethi yona bayangilindela isiqhubela uhlelo lwelithula namhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelela izibhedlela zeHarare Hospital le-Phari Renyathwa. abesifazana abalwa inkululeko bahlangane lomongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngisitha sidibaneni njalo ekuseni ngo-6 kumbe ntambama ngo-7. Lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.